umkhuhlane wobhubhane lwe-COVID-19 sesike sadlula kiwo. Usihlasele ngathi kusukela mhla ka-16 December 2020 emulini. Wahlasela unkosikazi, wahlasela untombazana wami wokugcina, wahlasela kanye lami. Sathestwa satholakala ukuthi silegciwane le-COVID-19. Kwasethusa kakhulu ngoba besihlezi singabantu ababona bezinakekele kakhulu, abazama ukuthi bavikele ukuthi kungafiki ngekhaya, kodwa satholakala silakho. Saphaphatheka, sazama-ke lathi ukuthi senze indlela zonke ezenziwa ngabanye ezitshona zi-announce kuma-radio lakuma-TV esizitshela lezingcwethi ezezempilakahle ukuthi senze njani nxa sesifike kulelo banga.
Ubona ngani umkhuhlane lo, baba Masiye, la uthola njani?
Khona kunzima ukuthi wazi ukuthi kahle kahle umkhuhlane ngudobhela phana, kodwa ngokwami ukucabanga kule ndawo ezithile engafika kizo ezazibuthene abantu ngomsebenzi, nginokunakanela ukuthi engxenye kwamanye ama-meetings anjengalawo ngabe ngawudobha umkhuhlane, kodwa kwangiqala nje njengophepha. Nganakana ukuthi hhayi le flu, ngiyake ngibe le flu njengomuntu wonke. Kwahlala isikhathi ngizwa sengingenwa luqhuqho olukhulu. Emva kwensuku ezithile sengizame ukuthi ngisinathe amaphilisi eflu engijali kwanatha, yabona umkhuhlane kawehli. Kwaya ngizwa sengiphela amandla, umsebenzi enjali ukuthi ngiwenze olulu. Kusukuma nje nxa ngihlezi phansi, ngisukuma esitulweni safika emnyango, ngizwa sengiginqile. Hlala ngizwa sengibenyongo enzima, ukudla kungasazwakali nxa ngikudla. Kwathi kusayatshayela ngalesi-5 ngathi kunkosikazi, hhayi lokhu angiboni ukuthi kungaba yiflu esiyitshayeleyo, kungathini siyo udokotela ngiyethesta. Bona bobabili babengazange bavike anything enjengale engangiyizwa mina. Kwakungani nje yimi le flu, kodwa ithe isingani yabhebhetheka iflu yakhona, ngathi no, asiyo udokotela.
Lahlala njani endlini selibanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19?
Sithese sikubanjwe umkhuhlane sasibane ngendlini. Sesibanjwe umkhuhlane sobathathu. Sacela abantwana bonke ukuthi bayethesta. Kwabanjwa oyedwa, abanye ngenhlanhla abazange bawubaba umkhuhlane. So sahle sihlukaniselana indlu. Abanye bahlala nganeno, abanye bahlala nganeno. Sangahlanganisi impilo yethu, sangahlanganisi impahla zethu, sangahlanganisi izinto esizisebenzisayo, ukudla, ukupheka, ukunatha and so forth. Salandela njengoba ngisitsho imilayezo naleyo yoku-quarantine. Saphila in isolation for insuku ezilitshumi lane, 14 days. Babesiphekela, besithandazela, besidingela imithi sehlukene, kodwa sibingelelana ngamafoni.
Lalisekelana njani ligula?
Sancedwa imithi sayithola emadokoteleni, imithi yesilungu. Sancedwa la imithi yesintu esasiyiphathelwa ngabantu. Okukhulu esakunanzelelayo yikuthi mawusugula into ethusayo njengaleyo, uthando lwabantu luyanda. Babuya abantu babesinina besesaba ukusondela, bengangeni legedini, kodwa besiza. Omunye akutshele thumela ngemqhafazo ukuthi ngize lama orange, ngize lomhlonyane, ngize lama fruits athile, ngize lento eziningi ezehlukeneyo esasizidinga. Bafike bazochiya egedini kumbe bafonela abantwana laba abanye abangaguliwe ukuthi kabazothatha. Sasilosekelo olukhulu olusuka emabandleni esisonta kiwo. Sasilosekelo olukhulu kakhulu olusuka emulini, imuli yethu, imuli ebanzi yangithi, imuli kankosikazi. Usekelo olukhulu njalo siluthola kubomakhelwana ababezwayo, babekwazi ukuthi laphana sokulohlupho. Salolosekelo njalo thina ngokwethu emulini, ngoba uthathu wethu sasesigula. So sithi nxa ulele, nxa uvuka ufice omunye wakho ulele kumbe bapheme, kodwa kanathanga amaphilisi kumbe kunjani. Sasikhuthazana kakhulu, sithandaza kakhulu So yeah, ngingathi kwaqhakatheka kakhulu ukuthi sithole usekelo emulini bomphakathi wonke nje.